Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC labela abaswelayo ukudla kobulawayo eHarare leChegutu.
UPresident Shamisa uthola izikolezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakhona phakathi kwelizwe, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC eze-social democracy.
Baphatheka njani abahlali bakobulawayo ngokuchithelwa amanzi okwesikhathi eside lokungabuthwa kwezibi nsuku zonke?
Bekungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayafilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukuthi ngezelele ukuthi kuthole lawo manzi.
Umkhosi we-Victoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho namuhla.
In terms of ama-artists avela eSouth Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama-artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because, you know, we pride ourselves as a sub-Saharan festival.
Uxolo umkhosi lo uqala kusasa ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye kanye lezomdlalo lizasizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Ibandla le-MDC lamuhla linikeze abagugileyo izipho endaweni yokulondoloza endaweni yokubalondoloza ekuphumuleni Old People's Home okobulawayo, njalo laqhuba inhlelo ezifanayo eHarare leChegutu. Umnumzana Nkululeko Sibanda, umkhokheli wesikhulumelisa leli bandla ebekulo umkhosi wokobulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Well, besihambela lama MP akobulawayo labo senator besihambise izipho ezisele kupresident Nelson Jamisa kubogogo labokhulu abasekuphumuleni Old People's Home. Okunye bekuqakathekele esikwenzileyo ukuthi sithethe isikhathi sokuthi sicoce labo, sahlabela, sizethekeli zabo. Lokhu kuhambelana nesinqumo sikapresident uShamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners, njalo ogcina abaswelayo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi abadala abakhele ilizwe lethu okweminyaka eminingi kakhulu, iningi labo besebenza 30, 40, 50 years. Ngakho sekuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge, libagcine. UPresident Shamisa wenza lokho elungiselela ukuthi sijwayele njengezana zeZimbabwe ukuthi siyagcinana, we take care of our own.
Sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo liza luqhuba kuziphi njalo izigaba zelizwe?
Uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zeZimbabwe. Thina besilapha namhlanje, bakhona kade beseHarare, bakhona kade beseChegutu. Khuluma nje sesivela eCabacha, lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo lalolu esilibone ekuphumuleni.
Izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngaphi, njalo kuyini kahle kahle abapha khona?
UPresident Shamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe, labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uZulu weZimbabwe ngesikhathi esinje, bekhuthazwa nguye uPresident Nelson Chamisa, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalane zelizwe lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC eze-social democracy. Izipho lezi zihlanganisela into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi, amafutha okuphekisa, izisepa, amadishi okugezela, abo-rice, flour, into ezifana nazenezi ezijwayele ukutholakala ngesikhathi sekhisimusi. Hhayi, bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kubo-Old People's Home nalabo esisuka babona eMgungu.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeliso umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekobulawayo. Inengi lithi liqhubeka lingelamanzi okusebenzisa eneleyo edolobheni lakobulawayo kulandela ukumiswa kwamadamu amabili ukusebenza kuleli dolobho ngohlelo lwe-decommissioning kanye lokwengezelelwa kwamahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Idamu le-Umzingwane le-Aphancema limiswe ukusebenza ngoba elesilinganiso samanzi esiphansi kakhulu. Lokhu kwenzakala lezibi zingasabuthwa nsuku zonke esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota okuhambisa lokunye. Ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulo mumo, sixoxa lo-Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yalelo dolobho.
Hayi, besisazamile ukuthi sikubambe, kungayisi ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukuthi singezelelele ukuthi sithole lawo manzi. So lapha yindlela yokuthi sizame ukuthi ubulawayo wethu wonke abe le ndlela yokuthi uba lawo amanzi ngesinye isikhathi. Ngoba asifanelisi ukuthi siyifidi bulawayo ngamanzi kanye wonke umuntu. Okunye ke kubangela khona lokho ukuthi izindlini zethu bezingasebenzisi wonke, bekusebenze yodwa. So kupampa kwangkhona to ama-reservoirs. Okubangela ukuthi sibe lama-timetable nalama esiwayenzayo ukuthi ngelanga eligakala naleli kuyabe sivale kule ndawo. Sikwenza ngombono wokuthi sizame ukuthi ubulawayo engaphelelwa ngamanzi kanye singalungiselelanga, sizame ukuthi nedi kungasilasta kusiya phambili.
Kodwa abantu bawazuza yini amanzi okusebenzisa labo ababewavalelwe?
Angithi kunje uma ngikhangele nganiki i-example ye-wadi ye-17 lapho engikhona, amanzi ahamba ngolwesithathu aphenduke ngolwesihlanu ekuseni. Ngolwesihlanu ilanga lonke abekhona, ngomgqibelo abekhona, so sabe sifanelele ukuthi abantu bayagezisa izinto zabo lapho abagcina khona amanzi abo. Bariphile, belungiselele ukuthi ngesonto nxa esephinde ukuthi ahambe futhi. Ayisuke ukuthi ahamba continuous 96 hours, ahamba 48 hours abuye ahambe futhi. Ayisuke ukuthi sihle siwathi continuous 92 hours ngoba ngeke ukusebenzeke ingcekeza ingaba khona kakhulu. Kodwa se-Afrika sithole ukuthi abantu siyethe after 48 hours bawathuli, sibuye sizivale futhi.
Labana abahlala endaweni eziqansileyo-ke amanzi sebewathola yini ngoba siyeza ukuthi ko abafiki?
Ye, indawo ezinjengaboPhumula South, aboMganuni ezingani ziqakeme ezingafile emagwegweni isayidi ngePhumule yami ngapha lapho kwezindawo kuyenzakala. Esikhangelele ukuthi kulohlelo lwe-BCP khonapho kulama-pipe lapho aseqalisa ukuthi balungise khona ukujinja, abawathole amanzi. Kodwa siyazama imizamo yokuthi amabhawuza ngesikhathi sesiyenza i-timetable ukuthi simake sure ukuthi abantu bona labo izindawo zonelezo bayathola amanzi. Abanye njalo nxa kuyukuthi kusebusuku sivalile izimpopho, abanye bayathola ebusuku kancane. Kodwa lapho angafiki khona sekile, siyazama ukuthi amabhawuza wona lawo amalutshwane agigigijini indawo zonke ukuthi wonke umuntu athole amanzi, ngoba amanzi ayimpilo.
Lokhu kwenzakala council isithi ayisenelisi ukubutha izibi njengakuqala, abantu begcina izibi emayadini. Kuqhubeka kuhle yini ukungadali imikhuhlane lengcekeza njalo?
Izibi ngikho njengani elizweni lingani lohlupho. Sikhangelele ukuthi ngaba khona sizama imizamo yokuthi sibili siqhubekele phambili sibutha izibi. Olwezibi besiqolisile ngoba yona la ifuyeli ibivilingikho. Okokuthi itholakala bekuzabe zibuthiwe izibi leziyani. Okunye kusuka kube lihlupho lokuthi umkhono wethu ongamanga kuhle.
Lowo Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi edolobheni lakobulawayo. Okwamanje ke silitshiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela iziphathelane lokwenzakala emaphandleni.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka komkhathi, i-climate change. lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngumthelela weclimate change. Si lomphathi ntambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani?
Yezindaba le iyahlupha indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani la kudala. Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa imsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Besinanzelela ukuthi from abo 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama-drought years esiba yeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphenduke. I-frequency yakhona isithumayo. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho ukule drought khona, le economic performance yethu iyehla. Sibe sikukhangela khonokho, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu liliningi, because you are an agro economy. Izulu lingaba liningi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Sina esasikukhangele kakhulu kube ku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisafika ku-2030. Kithi i-energy sector i-contributa phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributa kakhulu yi-agriculture, e-contributa almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewal energy, sesiqalisa ukuthuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona, kodwa kulo mnyaka ozayo sizabe siphuma lo mthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo, njalo beyehlise izinga abapholutha ngayo o aba-emitha ngayo ama-gases.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-include ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa lenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-include izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-target enjalo. Lo nyaka besile-target ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu laba lilutshwana sasengafuni ukuhlala izihlahla zife, sithelele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikudobisela sikuhlanganisa, thina ithegethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, njalo besixoxa lomphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Thiyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake walwa impi yenkululeko. Sihlaziya ukubotshwa kukankosikazi Mary Chiwenga.
Ya ngiyazinyelela wonke abalaleli. Indaba lapha iyadanisa okumangalisayo. Ithethi bona ukukhokheli bethu abulanhlonipho ngoba even idathi bethu owayehlukana laye former wife wakhe wamhlukuluza njalo. Khathesi kulo usemhlukuluza and yindlela yakhona yokuthi amthulise engakhulumi izinto azaziyo lazibonayo. Engasavezi imfihlo azibonayo ngoba angahlukuluzwa, ahlukuluzeke kakhulu, uyabe esegcwele ukwesaba. Ngoba uJocelyn laye wayehlukuluzwa kakhulu njani kanjalo noma engabhalelwanga kodwa wahlukuluzwa. Khathesi lo sehlukuluzwa kakhulu eze evalelwa. Nxa kuwukuthi wayefuna ukumbulala, abambonayo ngesikhathi sakhona efuna ukumbulala, indaba kungabanga ikhesi, wahle wabotshwa. Khathesi lokho kukhona ukuthi sebona okutsha. Sekumele athathe okutsha ngoba thini i-leadership yethu ngeyokuthatha abafazi ginger just like dresses. Mina as a woman, I feel ukuthi thina abafazi vele asikhangelwa njengabantu kuleleli lizwe. Asila ma-rights, asila malungelo. Nxa umfazi engasapoti akhonokho okwenziwayo ngeChiwenga sivili i-leadership u-VP wethu, hayi the worst thing elizweni. Ishuthi vele akulala phesi yakhona. Umfazi angaze abe ngwayiphi party ka-respect, ethole that respect njengomuntu ongumama. Akula muntu ozalwa ngomunye umuntu, bonke bonke bazalwa ngabafazi. Ngakho-ke ngicela benifisa ukuthi nxa kufika endleleni zabo, balalele nabo basihloniphe, basenze abantu. Umfazi munye, sibe nxeba one elifana naye, asihloniphe, sibe ngumuntu munye. Baphambanisa i-leadership leyi, hayi time abantu benanzelela ukuthi abantu laba vele abasilungelanga. Sidinga ukukhokhela obulungileyo obuzaba nenhlonipho yoluntu lonke. Ngiyabonga.
Ye, manje ngokubona kwakho, ubona ungani ngezombangazo yini eziyenziwayo kumbe ngumuntu obengasafuni unkosikazi wakhe kumbe kukhona nje okuchaya amanzi kwezombangazo la?
Uyabona, umuntu ngawuhlala la endlini ulemfihlo eziningi azaziyo umama Lwane. Ulemfihlo ezikaChiwenga eziningi azaziyo. Ngathi the only way you can silence umuntu ukuthi engavezi imfihlo zakho iyona le ndlela. Umama Lwana ulemfihlo plus uyazi okuningi even lokuqatha kwezimali zelizwe, uyazi okuningi. So ngale ndlela kaSizapha akhulume, lokho embangazo kukhona kwaziyo umama Lwana. So she must be silenced. Yinto ekhona bamsilensa ukuthi ahlathi ti athule azekufa. Ebungwenye lejele lakhona engaphumi futhi ahlabulawele phakathi. Nxa kuzabotshwa umuntu aze kubotshelwe baba wakhe, kuyabe kuzulwa mpizane. Yikho kutshengiseni esilizweni lethu ukuthi akula nhlonipho. Nxa kukuthi yena ubelokulwa nomfazi wakhe, umfazi wakhe when it come to amakhosi bemele amprotect, nanethe engasamfuni, abe nguye omprotectayo, abone ukuthi indaba yomfazi wakhe nanjengo-VP amprotect. And the other thing is to divert i-attention yabantu khathesi. Abantu beconcentrate kukhonokho, ubona besazi ama-plans abo into abazenzayo. Nxa abantu bengakhumbula ngesikhathi nge-era kaMgabe, kwaba lokubotshwa kwabantu ababe ngezimali, ama-salaries, ababezinika ama-salaries amaningi. Akwathiwa abantu babotshwa, corruption, abantu bakhangela khonokho. The next thing abantu labanakulwa nto eyenziwayo kwahamba nje kwaphelela ngaphansi kwekhapethi. Khathesi khonokho okwenziwayo yinto nje yokudivetha abantu i-attention yokubakhohlisa lokhona okwenzakale ngalwana umnyaka sikuma-elections. Now sebesikhohlisa ukuthi abantu baconcentrate khonokho, bona belokhu bethatha amanyathelo besiye phambili. Umama Lwana vele khathesi nje uyasetshenziswa ispanera, uyasetshenziswa uvala abantu amehlo and yena uChiwenga ngoba imele improtect. Akula transparency abangayiyenza ngokuhlukumeza umuntu ongumfazi. Ngiya yedoti ogentileyo, ama-diamonds echiyazwa aya ngaphi? Yibo abakwaziyo. Kuningi abakwaziyo ukudlula khonokho kwamama lo ukuthi bavalele uMary. UMary kakhulu nje aphume ebantwini. Ngabo mama sibambeni elizweni lakithi eZimbabwe, sekumele sisukume simele ilungelo lomuntu ongumfazi sonke.
Loke bekungunkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake waba ngumlweli wenkululeko eZimbabwe. Ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilali.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhla kuhlelo lwethu olweziphathelane labesifazane silomqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane ivula indlela Gardens of Fun Care Center unkosikazi Patricia Chabalala yena ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ngabakwenze ngelanga lekhisimusi labantwana abagcinayo.
Ana bani sibili ngibe ngikhathele bathi abangani bami abase UK nabase Australia babathumezela ukudla okuningi benza isikhumbuzo bamfakela le mali zabathenga ukudla sabenzela ama 7 colors wona lawana sathi sifuna sibathe labo lanakunzima kunzima kanganani ngolo labo badle badle 7 colors wona ziyathi ezidliwa ngabalolutho sabathumezela ama calculators ama pencils okunye akukafiki kuyabuya sabenzela abantwana badle ngonkozidi bonke bakhonise kakhulu babe lesifumuso enhle edlule eminye iminyaka ngoba ngitho ngoba kunzima lonyaka sifuna ukuthi ungenzela umuntu ikhisimusi njengoba sehlulekile nangaphasi ukuzenzela amakhisimusi.
Kahle kahle ileyo 7 colors okukhulunywa ngayo ukuyini?
Besibathe irayisi yabo ele-chicken elamasoseji sabanika ama-salads abo obitruth, olethisi, okhukhamba, amagubi lela namaqanda wona lalamasalad zonke siwafakile bathi bake bawadle bakhodise banatha lama-drinks abo.
Ye, kodwa abantu bayidlale njani le ikhisimusi njalo benzani ngaleli khefu njengoba bekhala ngokuningi ukuswelakala kwemali ukudla lokunye?
Bayidlalile ikhisimusi benganayo imali ngoba ngibona abaningi nje bedangiwe kumbe bedakwe lilanga leli ngoba bathi ilanga lingabaliningi njengqondo ziyajaka ungahlatha kodwa badlala ikhisimusi ubone kunokuhlephunelana kunokuphana okukhulu. Ngabona abantu bekwanisa ukuthi akakuthumezele nje inkomishi ezimbili zerayisi otholileyo lakunika i-drink kube lokubambana nje okuthize lokuzwelana lokuphana lapho engibone khona ukuthi ilanga leli ngelokuthi lawo lakho shiyele omunye hlephunele omunye kodwa lapho emashop ethawuni oko-TMI phaa obanibani konke okhisheni sebekugcwele kakhulu bekuthengwa kakhulu abalemali zabo bebethenga kunzima kakhulu.
Ezindlini lapho abantu bebelakho yini okokusebenzisa amagetsi lamanzi?
Obusihluphe kakhulu ngamanzi amagetsi hhayi besindawo amanzi asihluphile ngoba ike ilibele nje satatazela sathatha mbijana khonokho khonokho ahamba idlale nzima ngoba uyakwazi ngethisimusi kuyaphekwa umgani yabi iphongo iba mningi siphile nzima abantu abaningi baphile nzima ngoba basonelisa ngokupheka into zabo kuhle basuke sebesiya ezibholaneni besiyadinga amanzi besabanana begcwali ilizwe lonke bedinga amanzi ngoba uyakwazi ukuthi amanzi aqakathekile ayafuneka nasemaqwendeni nakuyo yonke indawo so abantu babe lobunzima kakhulu ngendaba yamazi.
Ubona ingani umnyaka ozayo uletha ubungcono yini?
Angazi ukuthi anami kumbe umnyaka ozayo uzasiphatha kuphi kodwa ngiyakhuleka enkosini ukuthi ube ngomnyaka ozaba nokubuyela obuthi njengoba uyabona izikolo ziyavulwa nje kufuneka yonke into so angazi umkhathi wakhona uyangehlula ukuthi ngokubele ngendlela eqondileyo.
Leyo bekuyingxoxolo unkosikazi Patricia Chabalala umqondisi wenhlanganiso yeVulindlela Gardens of Fun Care Center elondoloza intandane njalo engumgcini sihlalo wenu Bulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kwezi pathelane lemidlalo namhlanje ebusuku ngehola lika 9 o'clock, yilo phela ihola elisichiya kalolunye u 9 o'clock iqembu le Egypt ele Al Ahly litibana lele FC Platinum, kuthi ele Ethiopia Sahel lihlangana lele Al Hilal kumidlalo ye CAF Champions League enkundleni ye Salam Stadium e Cairo. Ithemba ke abanelisayo bazawubukela lomdlalo lapho esizabona khona ukuthi kozala nkomoni. Kusenjalo ke umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho kusasa ngesonto, njalo abaqoqayo bathi amalungiselelo asephelele. Kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabaculi kanye labalingisi abavela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Sixoxa loTina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu elizaphatheka kulomkhosi, njalo yena ngu-ambassador walolu hlelo.
Konke sokuthi ama-artists wonke are confirmed technically, konke is everything is in place. In terms of ama-artists avela eSouth Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama-artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival. So siyazama as much as we can ukuthi sibe lama artists avela endaweni eChennai. Then in terms of ama attendance there to Vavela, Botswana, Zimbabwe, obviously South Africa, as far as Mozambique, we have had abantu coming from Canada, from America, from Europe.
Ukulungiselela lokhu bekulula yini? Litholile imali eneleyo lokunye nje okunenginengi okufunakalayo?
Things are a bit tough, but sizamile sibili. We've succeeded to do it. Abantu bayajabula sibili. It's at the end of the year. Abantu usually are in a good mood because it can't evolve. I want to buy words. Service guide, our music is great. I'm artists there too. They're professional. So the atmosphere is a very vibrant one.
Long Tina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu ongu ambassador we Victoria Falls Carnival. Iqembu lakhe ke liyabe liphatheka kulo umkhosi kusukela kusasa ngesonto. Okwamanje sendichiya ke kumculo ka DJ Maphorisa ubusiswa lo DJ Tira ngabanye labo abazabe becula kulo umkhosi. Yeboke umculo ka DJ Maphorisa ubusiswa u DJ Tira labanye. U DJ Maphorisa ngomunye ke ozabe ephatheke kumhlangano kumcimbi we Victoria Falls Carnival wona uqalisa kusasa. Sizwile ke uthi Nashe Mawoneni oweqembu le Flying Bantu ongu ambassador walo umcimbi esithi ngempela sebelungiselele wonke sokuzala. so ama lungiselelo asemaphethelweni usuza qhubeka umcimbi olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.